okuthukuthi kusasa sile celebration International Women's Day senze legogwe eGMB Board Center okuthukuthi singose imidlands labanye ukuthi sise celebrate singasibili ukuthi si-celebrate ayikhona ukuthi sibe kuhlala silokhu sikhuluma ngezinto ezimbi ezingenzakaliyo kumbe ezenzakala kubomama. Khathesi sifuna ukutshintsha abathi ngesilungu i-narrative. Sesikhulume ngokuhle okwenziwe ngomama kumbe okwenziwa ngomama. Singathi thina singazikhangelisise noma singakafiki khona kodwa sokulabomama abathize abalamabhizinisi. Sokulabo mama abathize abakupolitika abangamaminister. Sokulabo mama abathize abadrive amafemichina, amanjinela. Konke lokhu yena kumele sikuthathe sikuthaye nigceke abantu sikucelebrate ukuthi hayi silabo mama sebesenza izinto ezinhle ezivokekayo. Bese kusithi lokhu khanokubi okucindezelo okwama-rape okwe-domestic violence sibe sesibambana njengabomama labobaba sibe le-strategy yokukucitha but inyanga lengeyethu mama ake siduduzeleni sithakazelele okuhle okwenziwa ngomama.
Yikho lokho eliyabe likukhuluma yini emhlanganweni lowo? Babe khona besifazana abantu makhaza kumbe kuyabe kulesiphathamandla kuphela?
Kuyabe kugcwele ngoba sibizwe omama bonke. Kuyabe kule thousands of people. But okunye esikwenzileyo ukuthi omama babuye nemisebenzi yabo yezandla. So kuyabe kubukiswa imisebenzi yezandla eyenziwa ngomama ngalelo langa. So iprogramu yethu ithi sifike ekuseni lo mhlonitshwa sizabhoda sibone ukuthi omama imithungo yabo izilimo zabo, izifuyo zabo, konke nje okuhle abakwenzayo azabe kutshengisela khonapho.